Abezethele chara bathi lanxa ikhona imithetho ephatha ngokulondolozwa kwemisebenzi yokukhalipha kobungcweti bengqondo ogoqela eyokulungiswa kwemithi milutshwana esetshenziswayo eZimbabwe. Unkosikazi Priska Dube owezethele chara uchasise ngamalungelo la emhlanganweni awenze lentatheli izindaba eHoliday Inn eHarare.
Ukusebenza kwengqondo zakho kumele kube yinotho yakho evela ukuthi ingakunceda wena ukuphila kwakho, izincede abantu abakho lesizukulu sakho. But asikuqakathekisi khona lokho. And yikho thina njengeZimbabwe Lawyers for Human Rights sithi kasixhasane labo entatheli izindaba kwenza ukuthi siqalise ukukhuluma ngezinto lezi. But thina ilihlo lethu silijingise kakhulu ku-Section 76 we-Constitution okhangele ngelungelo lezempilakahle ukuthi nxa singaqakathekisa ukuqakatheka kwezinto zengqondo, i-Intellectual Properties Act, kuzayenza kube le access to medicines, ukuthi abantu bezuze imithi. Ngoba ungakhangeli imikhuhlane esesilayo khathesi, idinga imithi edula kakhulu. Kutsho ukuthi sekumele sikhangele ngelihlo elibanzi imikhuhlane yonke.
UNkosikazi Dube uthi kuzosiza ekuthini kutholakale leyo mithi ngendlela ezilula, ezingaduliyo, ngasikhathi sinye kusiba ngokuletha inzuzo kulabo abayabe beyilungisile leyo mithi. Imisebenzi yabo yengqondo ibalethele izuzo okwesikhathi eside.
Bangaki abanye abaziyo ezinye izindlela njengeZimbabwe ukuthiwa ungahamba kusekazibani, ungahamba kunakazibani, kulokunye abangakuncedisa ngakho ngemikhuhlane naleyo. Sikuqakathekisa kangakanani ukuthi leyo mithi abangabe belayo ngolwazi lwabo lomdabu kumbe ngolwesintu sethu ukuthi siqalise ukuthi what can be done, kunokungenziwa ukuthi bencediswe mhlawumbe iqalise ukungena ilungiswe. Ngebangela ikhulu ukuthi ingancedisa abantu njalo nxa isilungisiwe sibe lolwazi ukuthi kuyini lana okuhlanganisiweyo, kuhlanganiswe ngubani, ulwazi oluthethe ngaphi, bese sisithi thina ngokwakhe and we patent it, sikubhale ukuthi sokungokwakhe ukwenzela ukuthi kumncedise njalo kukhuthaza abanye abalomfutho ukuthi bengene endabeni zenalezo ezokulungisa imithi elizweni engancedisa abantu ukuthi labo beqalise ukuinvesta khona lapho. Ngoba bekwazi ukuthi ungadinga imithi enceda abantu, uyakwazi ukuthi isizaba ngesebizo zweni lakho akulamunye umuntu ongayilungisa, ngakho singazuza inzuzo ngakhona lokho.
Ukulandelwa kwale mithetho elondoloza imisebenzi yengqondo eyehlukeneyo eyenziwa nguZulu okubalisa ulwazi kwezemithi loba eyesintu, abezethele chara bethi kuzosiza ukuvikela ukuntshontshwa kwalolo lwazi ngoba sekubhalisiwe phansi ukuthi kwazakale ukuba kuyini okuhlanganisiweyo kiyo. Okwamanje abezethele chara bathi kulusizi ngoba engekho ozihluphayo ukuluqakathekisa lokulondoloza lolu hlangothi osekubangele ukuntshontshwa kolwazi kunhlangothi ezehlukeneyo kulabo abalalo besiba ngabayanga bona kunotha amasela eselusebenzisa wona. Bathi okumele kwaziwe ukuba inotho isengqondweni, ngakho kumele ilondolozwe leyo notho kusetshenziswa imithetho ye-Intellectual Properties and Access to Medicines. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.